Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 29 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kubotshwe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intathelizindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhlaka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina ele-John F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. UMunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amethe seyicala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini u-editor weNewZimbabwe.com angazi lokhu bakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor njengokwabanga wabo ngakhipha isitori esasifuna umongameli sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport ababeingani baningi wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha ele-Middle East of Southern Africa uChris Mike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizelona yilolu ngoba ngizebantshelana ngitshele sengikhona ngale ngasebe-incharge publication of falsehood kodwa ngibatshelile ngathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikwanga imvumo ngiyaxotshwa ngasebe sithi u-editor ungani ngathi hhayi i-editor usebenza ese-London inyezimbabwe.com i-headquarters e-London so batshele ngathi hhayi i-editor use-London bona bathi amaye thina ngiyeke sayenza ngiye saya e-London sayabupha umuntu wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike lanika mina icala okufuze libe lingele omunye umuntu nxa kule cala ngoba lapha kulacala vele bona basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo u-editor wodaba lolu.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo ukuthi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa mbajelile ngathi hhayi lokhu elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulumela yini njalo uthini?
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi la umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Ayikhulume naye la uMangele ukuthi ungani bebiza mina. Mina bengazange bakhulume naye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba angazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona singakalibhalayo labolo ukuthi izizwe lami lingene njani, bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi ukuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena naye wathi hayi umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu lungamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Njengakhathesi mina njengentatheli zindaba sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngelanga. Inhlanganiso le icho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxele umsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisekela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, bese kubiwa-ke lapha namadoda. So kuzabandelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandelwe ngumama ukuthi ngathi kufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ithengele abantwana ukudla, bese kuliwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba iningi labo liyabe lithengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali le ayithole. Ngotshwala lobu bukhona kuyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kuvangela ukuthi futhi kube lodlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu e-gender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukwenza imikhankaso leyo ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu lingaliwa likhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi nabo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona nabo ukuthi lokho abakwenzayo kubi kakuqontanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho fica khona hayi kungalula sibindaba hayi umama echinga kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshayo hayi zilutshwana kazilingani lalezi ezabomama alapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kaMgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada kulandela ikhefu leThanksgiving evike phelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo sebenza kwezempilakahle kweleBhilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wama-communist. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba ingozi kulabo ababusayo, kulabanye bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalindlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungabakhathaza elizweni labo ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba. Loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe, kumele sihlale lawo lomkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengabe ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu leKhisimusi liyeza njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane leCOVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane weCOVID uzamemetheka, bathelelana ngokuningi, ukuhlangana kwabantu ngokuningi, lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamchina, le ndlela eziningi, abantu bahlangana ngobunengi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge-Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yi-winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lweKhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ayehlukeneyo. So umkhuhlane lo weCOVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu iWorld Cup yeFIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane leCOVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khona phana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokuba le gciwane elinye leCOVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kweleBhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliamente ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INews Day yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ngikhulumelo believe gawulelo Joseph Chuma, Malaki Mpomo noZenzumo no Elfas Mashaba bahlala besithi izwe lelokuthula. Kulomthetho people are living in peace. Look at eGwanda kubonthebe laphana izakhamuzi ziyakhala. Zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterroriza erepha abantu. Lina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubonele. Kuyesabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP izakhamuzi zikhale kumbe ikuthi kusemathebeleleni kumele abantu badubeke yikho elikufunayo khonokho. Believe gawule njengawe yangeka yangeka mntu omdala uhlala usithi kule peace. Kule peace njani? Namashurugi yahlupha abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulo muntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo? What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohambe esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe leli alilamthetho alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngosemthebelele from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayingiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu elilandela ngilandele iqembu mina ngivotela iqembu embona ukuthi lingisa phambili and then izosaphambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola abanjani. Ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandele ababahehe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba, awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, uyishela ngento ozoyenzela yona in future. Hayi ukuthi ushele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje, ayizange ikwenzele lokhu, mina ngizokwenzela lokhu. No.
Linjani kwistudio 7? Kwistudio 7 uthungamile iNkomo Tanonoka Wande Yif Dube sositumbanlwana omunye labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenyuzi, siyajabula ngenyuzi elisiphakulela zona kwistudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela lonke lonke aphanye amabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke elikhohliweyo nalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngele themba ngiyakhe ngilalele nxa libeka inyuzi kwistudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho kustudio 7, lo baba lo uthafazwa mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlaleli nje sonke ku studio 7 laphela ngenxa yokuthi bona abezani PF yiba abantu abakupower yes akwazi yiba abaphethe umbuso kwakathesi kodwa liya liketi twice civilis nyabe ngilaleli ukuthi nxa sifala kuma audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethisa umuntu ngakuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu kodwa yena uthafazwa mgwadi yange umlalele uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yiba bakuphawa hhayi loku akwathina ke abanye abe-triple c asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithele Kenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke. Ngemva kokufunyanwa yile cala lokuthengisela abantu bokuza ama-passports. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli
benguqu kwezemidlalo amaqembu aseAfrika athele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. ICameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 leSerbia. IGhana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya eleSouth Korea nge 3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lo landela imidlalo yeWorld Cup le eseMelika uMuzobanzi Ncube.
Ibhola le round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha ku World Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garajwa kubi lapha ku World Cup eQatar. Siyabona amathima kithi sibili eAfrica aqale madolonzima kodwa a siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona le Senegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belize eQatar so kuyatshengisa sibili ukuthi amathima kithi Africa azimisele njalo kumele siwasupporte ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi Morocco ingayithatha pheli World Cup sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu
namuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal imnumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili siyifisela inhlanhla enkulu kakhulu sibili ukuthi ichaye Ecuador
iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili eganye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup lonyaka
inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana Nkomo ngoba amathima akithe Africa adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba sesibonile phela ukuthi amathimo nalaye kade thenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo ha kakulalutho sibili ngoba phela nampo Morocco kade zantu yabona ubazichayela amathimo nalaye adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitsho le uyabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuzo banzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khona pha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovenia Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala emidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points kuzo ukuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku Group B kukhokhela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi kunumber 4 ku Group C kukhokhela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia kuzinga lesithathu iMexico ikunumber 4 ku Group D kukhokhela ke omaqhuzu iFrance isidlale imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points kunumber 3 kule Denmark kuzwa ukuthi kunumber 4 unumber last kule Tunisia Group E ikhokhelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzwa ukuthi iCosta Rica then iGermany amaJelimana ahlezi kunumber 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela Group F iCroatia yakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzwa ukuthi iBelgium ihlezi kuze ngalesithathu Canada yona isiyaphumayo iku number 4 Group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzwa ukuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzwa ukuthi South Korea hlezi kuzinga lesithathu ikugcineke iUruguay hlezi kunumber 4 ayike sisiphethe ngebezihamba phambili kubotshwe intathelizindaba yenewzimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntunga milinkomo asibeni sonke kweza kusihlwa ngo half past 7
litshone kuhle.